Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngemva kokutshela usowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi elemelika liqinisa amandla alo ezwekazi le-Afrika ngokupha ele Zambia imali njalo lisekela lelo lizwe kugatsha lomvikela la kunhlelo zentuthuko ngenjongo yokunyampisa ele Zimbabwe inhliziyo lilikhawulisa. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo emhlanganweni awenze lo Putin khona le kwele Russia. Ecela uncedo lokusekela ugatsha lwezomvikela kanye lezenotho eZimbabwe. Umnangagwa uthe iMelika lilizwe elizonda ilizwe lakhe esithi yikho nje lisekela amazwe akhe lane lalo afana layo iZambia kanye leMalawi. Abanengi abacubungula ezombusazwe loZulu Makhaza bayawasola amazwi kaMnangagwa la besithi ubengamelanga akhulume njalo ngelizwe elingomakhelwane. Bathi njalo amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuthi kamthandi uhulumende wakwele Zambia. Isikhulumeli sikahulumende weZambia umnumzana Cornelius Mwita utshele iStudio 7 ukuthi kulusizi kakhulu okukhulunywe nguMnangagwa, wathi bakhetha ukukhuluma lolodaba ngasese. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Indlela akhulume ngayo umongameli kayizange yaba lalokho ukujula kwezokudlelana lamanye amazwe, ayibanga lokuhlakanipha lokho esikukhangeleleyo ukuthi nxa ukhuluma ngamanye amazwe ukhuluma ngaphi njani. Futhi njengoba bekhuluma emphakathini kusegcekeni kurekhodwa, ubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, akhulume ngeZambia ngaliyandlela, kumbe akhulume ngamanye amazwe ngaliyandlela. Kukhona ukukhulunywa ensitha, kukhona ukukhulunywa ebandla. Khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi ukuthi kuvele kusetshenziswa kanjalo. Ngakho kubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, kuyenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe bungahambi ngendlela efaneleyo nxa esiyacela abesefika akhulume ngawo ngaliyandlela lawo mali.
Uhulumende wakwele Zambia uthi kungaba lusizi kakhulu nxa kuyikuthi ngempela uMnangagwa uwakhulumile lawa mazwi. Singabona lokho kuphazamisa yini ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leZambia?
Angiboni ukuthi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia buza konakala okwedlula lobu ngendlela obuvele bungakhona. Kuvele kulokungazwani okuthile selokhu kwatshintsha uhulumende kwangena omunye eZambia uka-HH. Abuqinanga kakhulu ubudlelwane, kodwa bukhona ubokuthi vele singomakhelwane, singabantu banye. Alikho ilizwe phakathi kwamabili elizavuka lingekho, singabantu banye. Ngakho-ke khona lokho kuza kwenza ukuthi lanxa bengakuthokozelanga ukukhuluma lokho abakubone kusenziwa ngumongameli uMnangagwa, kube sekulungiswe ensitha. Bona mbona sengathi baza kwenza ngcono kulayo ngokuthi bamlande ensitha ukuthi hawu, bekungafanelanga sikhulume ngalendlela kakhulu sikhuluma ngomakhelwane. Yikho lokho engibona, kangiboni ukuthi labo bazaphosela amazwe ebandla alobuchapha. Hayi, ngibona sengathi baza kwenza ngendlela ehlakaniphileyo ukuze bagcine ubuhlobo, ngoba sonke siyabudinga ubuhlobo njengomakhelwane.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.